Uyabona okwakuqala mina and report kuSengezo. KuSengezo kasilutho kimi. Umuntu nje ngimbona estrategy. So akukhulumayo kungabe kuaffecta abantu bakhe hathi mina. Yikho la namhlanje lokhu ngi challenge i recall yami edale le high court. I challenge because ngiyazi ukuthi yenziwa ngumuntu ongayisuye okumele ukuthi ayenze. KuSengezo kaso secretary general wami kaze kakazake kube lesikhathi lapho ekake ngareporta khona kuye ephathini le okuthiwa khona i-CCC. Ngenxa yalokho-ke lokhu akhuluma ngakho izifiso zakhe ekhuluma la ekhulumela abantu bakhe bona kalula abantu bakhe la yasebenza lapo abangahlanganisi mina labanye bami abangaxotshwanga ngendlela efaneleyo ephaliyamente.
Uthi-ke umuntu ongasoze alandele khonokho akufunayo kasoze akukhiye ukuthi ungene ku-by election. Ngakho-ke nxa sungena usuyabe usuyi-double candidate. So uthi abazakwenza khonokho uzabajezisa futhi ukubona njani khonokho?
Hayi, yabona uSengezo ukuthi nje seluhlanya akasakwananga. Ngoba iqiniso elikhona ngelokhu ukuthi ama-double candidates akhuluma ngawo thina vele siwajwayele. Bevele wafakile koBulawayo lapho wathaya. But nje njenge-by election yona leyo ukuthi khona iza kuba khona angikwazi. Engxenye ngaba khona emaphutheni akhe angiyiboni mina. Ngizama ukuyikhangela sibili le by election akhuluma ngayo uSengezo ngibona ngani yinto nje ezaphelela emoyeni njengezithukuthuzi nje. Angiyiboni sisi.
Yena uthi khonokho-ke usedalele umthethwandaba kafana lokuthi limnike umbekwa ngoba yena vela kula muntu omchallenge ukuthi kasiyo interim secretary general. Uthi akula even oyedwa
ngimchallengile mina ukuthi kayisuye interim secretary general. Ngimchallengile ku-founding affidavit yami. Ngisithi khona ayilo umuntu mina ukuthi ngu-secretary general. Angikwazi njalo lokulunga le CCC angikwazi ngatshengise ukuthi yena uyikho lokho akutsho khona akulalutho alutshengisayo akulalutho aluletha phambili ukuthi lutshengise ukuthi for sure uyikho lokho akutshoyo ngaphandle kokuthi nje esinya ekhona ngale lapha khona khona. So I still maintain position yami yona leyo uSengezo kaso secretary general nakanye kalalutho aluletile edalele umthetho kanjani olutshengisa ukuthi yena ungusecretary general kumbe njalo ukuthi mina ukuthi ngaxotshwe party. So kanamandla phezu kwami uSengezo is just ngumuntu nje ozihambelayo esiqa